sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo womhlaka 1 Mabasa 2017 nengu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhla silengxoxo lomnumzana Sam Siphepha Nkomo okhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le National People's Party.
Hayi, excuse me, abantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni. Kodwa omdala kulami ngale emajournalist ungakhulunywa ngaye.
Ukuguqulwa kwabaphathi ntambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Kanti kungani izizalwane zeZimbabwe ziphitheka ngendaba zeSouth Africa kangaka?
Okwenza zidale ilukuluku elingaka, uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile, kwenziwa yikho ukuthi sekuchithe kufana nokuthi kusekhaya.
Umphathi ntambo wezemigwaqo uthi imizamo yokubuthelela imali yokubuthanisa yokuphathisa ngemigwaqo eyadilizwa lizulu iyathembisa. Silengxoxo lomnumzana Joram Gumbo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukukhethwa kwenkokheli yebandla le-National People's Party ngeviki edluleyo sekuchiye ibandla leli liphoselana aqatha. Leli bandla libe lokhetho lokudinga inkokheli ngeviki edluleyo lapho ukukhethwe khona enye inkokheli phambilini ngomhlangano we-Congress okhangelelwe kwenziwa ngeviki ezayo. Ukhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Sam Siphepha Nkomo uxoxe le-Studio 7 ngalolu daba.
Chris saying semabandleni athile, ukhetho lona luvele ludala ukubana kube lokukhonona. So ukukhonona akungeke asiyonto esingathi singayicitha entweni ezifana lezokhetho. Now kodwa-ke ama-province angu-9 avotile, and so angu-9 lawo avotile ehlulekileyo ukuvota ngeyakobulawayo, ngoba kwakusuka kwasokuvuka ukuhlukuluzana ku-presiding officer owayevela eHarare ezovotisa wahle wakhansila, kwaba kwasuka kuphikiswana kwahlukuluzwana, so yiyo kuphela engavotwanga. But ngalelo langa babefanele bavotele i-top 6 way uthilani ngomunye ofanele akhethwe. Ngakhethwa and yebo kambe ngizaba ngu-vice president womhlangano.
Njengomsekeli kamkhokheli webandla, ubona ungani uzayenza njani ukuthi liqhubeke liye phambili?
Beni ukhetho luyafanele ludlule. Ukhetho vele lona njengoba ngisitsho ngumaxabanisa. Kodwa-ke mina ngokubona kwami kuyamela nxa izinto lezi zidlula bese sibuzana madoda lokhu sokudlulile. Kanti sibili eziyikho ezifanele silwisane lakho kuyini, yithi kumbe yizanu lomgani? Ngiyakwazi ukuthi sizavumelana ukuthi yizanu lomgani and bese sisebenza ndawonye. Yebo kambe ngibona ngani kuzadlula, and but as long as ule computation, internal computation, hayi kuzahlala kukhona kwinto kunjalo noma yiphi part kunjani, even emsebenzini khona ngapho ku Studio 7 ungaba le computation of who kokuphathi kwabo-Chris labontungamili ukuthi kufane umbani ofanele abe mkhulu. Ungaba leyo competition uzabona untungamili lo-Chris behlabana, kodwa ke at the end of the day uzabona sebehlangana njalo sebesenza umsebenzi wabo omuhle we-Studio 7.
Bakhona abakhononayo besithi ubaba uSiphepha Nkomo usekhulile kakwenza ukuthi abe ngumsekeli kamongameli, ngoba lapho umongameli esekela isihlalo uyabe sekhule kakhulu. Uthini wena ngalo?
Chris, ngathi ngiqalise ngokuthi akula guarantee yokuthi even if lifake u-vice president ole-20 5 years. Kuthi nxa umongameli welizwe ethiya isihlalo ongenayo ngolele 25 years, yifalasi leyo, akulanto enjalo. Ungaya khona ngakho ngakini e-America, u-Obama wathi engu-president wayemncinyane, kodwa ke owayengu-vice president wayengumuntu okhulileyo. Even u-Trump noma ngapho uzathola kunjalo, ngoba aso guarantee yokuthi umuntu ongenileyo encane kulo president nguye ozaba ngu-president. Mina ngibabethi ngikhulile, but there you are, abantu bavotile bafuna umuntu omdala ole-experience. I've got that experience. Njalo yes, ngumuntu omdala. Ngale o-vice president babili, omunye ngale u-ambassador Mvutura, u-1 year older than me. Akuna problem lokho. So kuyini khonokho? Hayi, excuse nje ngabantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni, kodwa omdala kulami ngale emashonaleni kungakhulunywa ngaye.
Alo-ke ngumnumzana Semsiphe Phankomo, isiphathamandla sebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuguqulwa kwedale le-cabinet le-South Africa okwenziwe ngumongameli Jacob Zuma ngolwesine ebusuku kuthiye izizalwane zeZimbabwe ziphethe emlonyeni ngalolu daba, ezinye zilukhweza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini. Kwaba luthuli, kwakhohlakala indubo zekhaya ezifana lokusilela kwemisebenzi, ukhetho oluzayo, lokunye okunenginengi. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Into okudingeka ukuthi sivume ukuthi abantu baseZimbabwe ngenxa yenhlalo yabo nokuchitheka bahlakazeke sebaba yingxenye yomnotho waseSouth Africa nezombangazo zaseSouth Africa. Izinto ezenzeka eSouth Africa ziyabathinta ngokuseduze kakhulu, ngoba ukutshintsha ngokuthi ngubani osephethe laphana ngubani osephethe laphana kunomthelela emhlalweni yabo. So izinto ezenzeka eSouth Africa okwenza zidale ilukuluku elingaka, uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile, kwenziwa yikho ukuthi sekuchishe kufane nokuthi kusekhaya.
Kodwa bona abe-South Africa kungenzakala iluphi lutho abakuthathi ngedlabuzane elifana lalele elithathwa ngabeZimbabwe? Kungakukhombani lapha ikakhulu nxa sikhangela beSouth Africa?
Njengoba ngitshile ukuthi abantu beSouth Africa izinto ezenzeka eZimbabwe, yebo zinokubathinta ekuthini ma sekuthe kwamotshwa ngale bayaphuma abantu eZimbabwe bazobabangisa imisebenzi ngapha, kodwa kufani nomuntu waseZimbabwe ohleli eSouth Africa noma eseZimbabwe kodwa nesihlobo esisebenza eSouth Africa ozwa kuthiwa kutshintshwe abaphathi bentambo eSouth Africa. Sazi ukuthi kuthe ngesikhathi kusaphethe unkosazana Zuma ku-Ministry ye-Home Affairs kwaba khona lezi zinto kuthiwa ngama-DPZ, kwatshintsha kwangena uphando, kwatshintsha kwangena ugigaba. Uma ugigaba sephumile sokungena omunye umuntu, kuyabathinta ukuthi thina pho elethi kusasa limi njani. Uma uZuma okunguye phakathi kwabomongameli bonke baseSouth Africa owavula intukuntu ethile ukuthi abantu baseZimbabwe bathole ukuhlonitshwa lokuphila bephethe amaphepha bengahlali bebothiwe.
Alo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg eSouth Africa. Isicelo kuZulu lenhlanganiso zelizwe lezomhlaba sokuphathiswa ngemali esenziwa nguhulumende ukuthi alungisise imigwaqo eyadilizwa liZulu leyezi uCyclone Dineo siyathembisa. Sixoxe lomphathi ntambo ezokuthwalwa umnumzana Joram Gumbo.
Ngiyabonga phathi, ngibe ngiphandle kwelizwe ngiye namhla, so angakwazi ukuthi kumbeni sesile malini kukomiti njengesihlalo bekusikhuluma ukuthi izulu labe laba ningi kakhulu last year sesile ndubeko lapha amaroads akusela, amabridge akusela. Ngeyinkwazi yongakahambi ngakaphumi ngiphandle kwelizwe ukuthi khona sasile plan yokuthi silungise kuma-provinces wonke imigwaqo yahlukuluzwa lizulu lama-bridge ahambayo. Sase sithole imali nje elutshwane esasithiwe i-Ministry of Finance.
Kodwa khona ungakasuki elizweni kwakuthembisa na njalo babe letha yini imali abantu ukuthi baphathise?
Yikho ngisho ukuthi kona ngingakahambi bandle sasivele sesitholile enye imali nje efika ngathi kuma-$35 million. Imali ke sasesihambise kuma-province atshiyeneyo leyo government ukuthi walungise lawo loko kwabonakalayo emadolobheni. I-GDF layo yanikwa enye imali, i-Department of Roads layo yanikwa, ama-Roads Councils lawo anikwa enye imali ukuthi bayenze imisebenzi yona leyo. So ingakahambi phandle sase sivele sesitholele enye imali yokuthi senze imisebenzi. Yikho kanje sithi mina abantu vele ingakahambi kade sebeqalise ukuthi basebenze belungisa imigwaqo.
Hello-ke umnumzana Joram Gumbo, umphathintambo wezokuthwalwa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguntungameli Nkomo. Namhla ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
Kuyini okwenzakalayo emaphandleni lapho elisebenzela khona kulezi nsuku?
Kumqoka kathesi okuyikho abantu abaphatheke ngakho emaphandleni ngezokulima. Abantu babhizi kakhulu emasimini bekhangele izilimo zabo ukugoqela ukuhlakula indima lezi abazilimele ekugcineni nokunye okuneginengi okuhambelana lokulonda izilimo zabo. Yikho ababhizi bekwenza kulezi nsuku abantu umsebenzi eminingi isemasimini kakhulu.
Baphakathi kwalihlobo abaningi?
Yebo, phakathi kwalo ihlobo, kodwa sizananzelela ukuthi ayisibo bonke abaphakathi kwalo. Abanye baphanjaniswa lizulu eliningi kakhulu, akusazanga kwaba kuhle kakhulu emasimini. Abanye sibili indlala ibhahile, akuzange kube kuhle indawo yonke, kwatota umumbu ikakhulu lezindimi ezivinyelwe ekugcineni, watota ubomvu gebhu, akuthembisi njengoba izulu ingani alikho kulezi nsuku.
Yiziphi izigaba ongathi zibhekane le ndlala ngenxa yezulu?
Sizakhangela izigaba ezinjengabotholotho lapho kwaba le mfula khona, kubo zigaba zabosiphepha, kulaba abantu sibili abakhukhulelwa izilimo zabo zonke. Kukanti kungakhangela futhi le ndaweni ezelupane ezinye ezisemahlabathini, abantu abathola ngalutho ogoqela kubonkayi. Ngigxila kakhulu ngapha kumathebelele North kakhulu ngoba yikho esebenzela khona. So kwezindawo indlala ikhona, awuzange kube kuhle. Kodwa nxa sikhangela izinto ezinjengezifuyo zihle kakhulu kulezi nsuku, okutshengisa ukuthi le mali esezingathengiswa ngayo ingaqansa, okuyinzuzo enkulu kubantu bemaphandleni.
Izifuyo zinganona kakhulu, ikakhulu inkomo zigcina zibulawa ligazi. Bayazelaphisa yini abadala?
Khonokho kuthoyo kuyenzakala kwezinye izigaba. Zikhona zikhona izigaba esezithelelwe izifuyo zazo ngenxa yalo mkhuhlane wokuqhamuka kwegazi. Kodwa kule ndawo lapho izakhamizi ngibe ngithi abazali abafuyi asebefundisiwe kabanzi ngokuhlala bele mithi yokuvikela inkomo kumbe into izifuyo zawo. Kukanti kwezinye indawo abogatsha lwezokulima le-vetinary ba-active, kodwa uhlupho yokuthi ngaze bekhona ama-ofisi wona lawo, zibe khona izisebenzi imithi kayikho emahofisini e-veterinary. Labantu kabenelisi okwakathesi ukuthi bathenge leyo mithi, kodwa besiqhuquzela kabanzi ukuthi ngangcono umuntu nxa phakathi komhlambi wakhe athengise yodwa, ayethenga imithi kwenzela ukuthi asize lezi eziyabe zisele.
Edipa ziyahamba kodwa ngemfanelo?
Ye, ziyahamba kodwa sizananzelela ukuthi yisokuyizakhamizi endaweni eziningi esezizithengela idipa. Uhulumende kasenelisi, alisekho idipa leliyana okunjengakudala ukuthi ugatsha lwe-vetinary lwalusipha izakhamizi idipa. Kathesi izakhamizi sekumele ziqoqe imali yazo ziyethenga. Sikhangela inhlupho ezikhona kathesi, sizafumana ukuthi abaningi abasenelisi, ngingakho azisadiphi ngendlela leyana ezazikwenza kudala ukuthi mhlawumbe ngemva kwamaviki amabili inkomo kumele ziyedipha, enxa kathesi sezihamba ngemva kwenyanga kumbe inyanga elengxenye, okudala ubunzima lokumemetheka kwemikhuhlane ezifuyweni zabantu.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Ngiyabonga lami kakhulu.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni, ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba, litshona lendaba, sixoxa lelunga ledalele committee yepharlamente ebona ngezempilakahle umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ngemva kwelanga lokunanza umkhuhlane we-TB emhlabeni jikelele ebelikhona izolo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga, ngiyabonga.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi udaba lolu olofuba lwe-TB lusaqhakatheke kakhulu yini, ngoba siyabona eminyakeni eminingi edluleyo ukuthi bekuludaba olusegudwini kodwa lezi nsuku kungani alusaqhakathekiswa. Ungathini wena ngalo?
Angivumelani okwakuqala lombono othi udaba lofuba kalusaqhakathekiswa kulezi nsuku. Ngokubona kwami kulezi nsuku lapho osoluqhakatheke khona kakhulu lolu daba, ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi ngambe isikhathi sonke lesi umkhuhlane wofuba ubungumkhuhlane okade uzimele wodwa, kodwa namhlanje sesikwazi ukuthi usungumkhuhlane osungamaphahla lo mkhuhlane wegciwane le-HIV and AIDS. Isikhathi esiningi actually i-statistics yethu itshengisa ukuthi almost 75% yabantu abalegciwane le-HIV and AIDS batholakala njalo ukuthi balo mkhuhlane wofuba. Kanti njalo labo abatholakala belo mkhuhlane wofuba isikhathi esiningi batholakala belegciwane le-HIV and AIDS. Okutsho ukuthi-ke umkhuhlane lo umkhuhlane oqakathekileyo okufuze ukuthi ilizwe liwuqakathekise, njalo ilizwe liwukhangelisise ukuthi kambe singawunqoba ngayiphi indlela. Ngoba into ehluphayo esikhathini esiningi ukuthi umuntu angaze ebanjwe ligciwane le-HIV le-AIDS, ehlale mhlawumbe egula kungaziwa ukuthi kambe angabe njalo elomkhuhlane wofuba yini, isikhathi esiningi labo abantu bajwayele ukusishiya. So sibona ukuthi-ke isikhathi esiningi abantu abasishiyayo abangabe belegciwane le-HIV and AIDS baye betholakala njalo ukuthi ngabantu ababevele belomkhuhlane wofuba, kodwa lo mkhuhlane mhlawumbe uphuzelwe ukuthi unanzelele ukuthi ukhona. So-ke ngalokho ke umkhuhlane lo mbona ngani kufuze ukuthi uqhakathekiswe. Kanti njalo okunye okwenza ukuthi kuqhakatheke ukuthi uqhakathekiswe lo mkhuhlane ukuthi wehlukene leminye imkhuhlane, ngoba wona umkhuhlane olepha olaphekayo.
Kwesinye isikhathi sasizwe ukubana kulomunye umkhuhlane ohlobo oluthiwa i-TB2, kuliqiniso yini kumbe i-TB yafanana nje?
I-TB yi-TB, ayikho i-TB etshiyene leyinye, kodwa umehluko ojwayele ukwenzakala yikuthi kulo mhlobo we-TB abawuthi i-drug resistant TB. Umkhuhlane lo ngumkhuhlane lwana wokuthi khona umuntu nxa esethe wagula lingamnika amaphilisi ajwayelekileyo kumbe abayithi first line drug la drug TB. Umkhuhlane lo ukhanya uyazivikela, awuntshintshi, awunqotshwa ngamaphilisi wona lawo. Osokusenza ke ukuthi khona kuyakufuza ukuthi kuyengenwa ku second line drug treatment. I-second line drug treatment lawo maphilisi ayadula, intengo yakhona ngeyokuthi akekho umuntu ongazanelisela ukuthi ezithengele. Nelizwe nje lifana lalethu leli, ngibona ngani kunzima ukuthi lingakwanisa ukuthi lithengele bonke abantu abangabe belo mkhuhlane wona lo owe drug resistant TB.
Manje yona imithi yokwelapha iTB itholakala lula na nxa sikhangela ukubana ezibhedlela lapha kungani kulodubo lokusilela kwemithi lokunye kunjani?
Esikubongelayo ukuthi kulesi sikhathi imithi yeTB hathi iyatholakala lula kuso sonke isibhedlela emizweni, ngoba imithi ngeminye yemithi evela esincediswa kulaba esibathi ngama development partners o global fund. Bayanika umnyaka neminyaka imali ngaphakathi kwelizwe eyokuthi kuthengwe lawo maphilisi. So isikhathi esiningi amaphilisi wona lawo hathi ayatholakala aphose nje efana nendlela atholakala ngawo nama ARVs, imkhuhlane le ebangelwa ligciwane le-HIV and AIDS.
Hayi, kwezwakala isikhathi iso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Izolo ngolwesihlanu mhlaka-31 ama-MP ahambile eShirugwi ayathestwa lawo umkhuhlane wofuba owe-TB, ukuze betshengise phela ebantwini bethu bonke abeZimbabwe ukuthi hhayi mhlane ngumkhuhlane uqakathekile ukuthi umuntu unanzelele ukuthi ungase ulawo unumbeka ulawo xa utholakala ukuthi ulawo uhambe masinya uyethola ukwelatshwa kwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungakuphambanisi.
Hhayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Lo ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti yedalela eParliamente ebona ngezempila kahle engoyibandla leMDCT, ebesixoxela ikuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalambulela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo silonke sikazi Rita Ndlovu, owayengusenator wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Inyanga lekaMbimbitho esiqibileyo ibingeyokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele. Kuningi yini eZimbabwe elingaziqhenya ngakho ngalolu daba na?
Umthetho ukhona ogoqela omama bonke owalenze e-United Nations ukuthi kumele abantu besifazana babe namalungelo athize. Kodwa uzafica ngomumo elizokhona khonapha eZimbabwe, uzafica ukuthi kakwenzakali ebafazini okumele kwenzakale. Kungathatha umzekelo sowokuthi uyafica kubhaliwe ukuthi kumele kube namakota abomama lalana ayabe khona kodwa engalaphawa. Isikhathi esiningi uzafica umama kuba yedethithi ukuthi bafake ezikhundleni zenizane eziphezulu usuka vele kuyenza kanje. So thina ilanga lelo siyalithakazelela, kodwa siphinde sithi kumele kube lokufunda kakhulu ebafazini, ukufundiswa ngokuthi ilanga lelo liqakatheke njani, lamalungelo abo kumele benzeni ukwenzela ukuthi amalungelo la abo ananzelelwe kakhulu.
Sesikhangela lapho ezindlini ke.
Ye, abantu abangobaba Sithandekile bayenze ngazathi kuthiwa omama bayabazwisisa kakhulu, kodwa ngaso kufike endlini kufika kube nomehluko. Njalo amalungelo abomama siyakwazi ukuthi uyayesefika endlini umama ngumama, kodwa ayikhona lokhwana ezakudala okwemvelo yethu. Thina kudala abafazi vele bakuthiwa umfazi umsebenzi wakhe ukuzala abantwana lokuhlala ekhitshini. Abanye baba lokho besebenzisa khonokho ukuthi mina ngubaba abe ukuthi umama abe nelungelo lakhe, not ilungelo lokuthi ayehlule ubaba but abe lelungelo lokukhululeka kuye emhlanganweni e-organizwe ngabanye omama aphatheke entweni zonke amele aphatheke ngazo. Abanye baba lokho bengakuvumi khona lokhu. Yikho ufica isikhathi esiningi nkathi esibunje udlakelela ukhona ezindlini luphambili okwedlula laphana ubaba ekadeni kudala. Abantu sebelwazi ukuthi umfazi ulelungelo kodwa lokho udlakela lelala lukhona ufica kule ingathi isigaba abafazi abafa ngayo bebulawa ngabobaba siyesabeka kakhulu.
Sesikhangela njalo omama bakusasa amantombazana.
Akula kusasa abayikhangelileyo ngoba bathe bezalwa baficha izinto vele zingamanga kahle. Nto ivimi lokuyavota khonokhwana ukuthi alungiselele ikusasa yakhe. Sithathi nakho abalamsebenzi bahambe esikolo afunde afika abe lama degrees but ukuthi athole umsebenzi yinkani useza resort ekutheni athengise ama juice card ahambe e-club ayedinga imali ngoba umsebenzi ukuthi ahole imali kawukho. So uzafica ukuthi abantwana abangamankazana bolabana ukuze balunge beyilungele labo balazi kumele baphatheke kwezombangazwe baphatheke ekusebenzeni baphatheke ekutheni ilizwe labo lithuthuke kodwa ngomunye okhona kuloleli ilizwe angiboni ukusenzakala. Yibo vele ukuvota into yokudlala ngoba bathe bezalwa kuze kufike kathesi yonke kunoprezidenti oyedwa kungaze kuvote kakulalo into elitshintshayo. I-economy yelizwe ifile kakula i-economy yelizwe ekhona akulanto eyenzakalayo elizweni akunamali elizweni. Akula nto yenzakalayo, wonke umuntu uthengisa ama-juice card, uthengisa amatomatisi, akula ama-factory avuliweyo. So abantwana abakwazi ukuthi kusebenza kuyo.
Usike saxoxa lowesifazana ngeviki ephelele, wathi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi emgwaqweni, sithi balwisana labantwana abancane lapho nxa bedinga abantu bokuthenga ucansi, esithi abanye balama 12 years, abanye bale 13, abanye bale 14. Singathi kuvame kakhulu kumbe ngulutshwana lokho yini?
Uqinisile akukho kulutshwana ngoba abantwana bakholelwa ukuthi emini ukuze ube nemali kumele uthengise ucansi. Imisebenzi vele kayibonakali. Kudala kwakunamaklabhu abantwana bathi ungafeyila isikole uhambe eklabhu uyefunda ukuthunga amalembu ezitulo uyefunda yonke into emaklabhu khathesi akusela klabhu enjalo. Njalo labantwana ungathi wabahambisa eklabhu bakutshela ukuthi sifunani imali ngoba imali kabayazi vele abakazi bahole empilweni yabo. So babona kungcono ukuthi ayethengisa ucansi. Ungahamba sibili ubhodi adengisa ukukhona pha uyafica abantwana abancane okuzwisisisi bemile emakhoneni khona pha ezitaradini kuma-night club.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhleli.
Hayi, mbongile lawe.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Britta Ndlovu owayengusenator wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Hayi, sibongile Sithandekile, ube lelanga elihle.
Ata, wata, nata, prata. Empty down. Empopom, empopoma. Sakuti. Raspo. It's a number one band for my dance agenda. Ematopu shata. Empty tum twana lo umina ngi amtanda. Lobu se wake lobu funu bumutata.
Wele tatu le sagu pisangale.
Ula manga when I'm chita, ulomona when I'm chita, wage wambona ni mchita, chela umazela ngapo na mchita.
Wage wadlula umpuchwa, wadla futi lo java, umtwana lo waye mupova izolo ngimbonelo memba wepucha.
Cheka utoge iske.
Ngoraspum lo esikhatha besigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ethi izangalele. Singakaqhihlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Lamhla besilengxoxo lomnumzana Semsi Phephankomo owakhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le-National People's Party. ukuguqulwa kwabaphathintambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Siludgiba lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.